Ikansela yobulawayo ihlale vele ibisebenzela kuhle. Silamakansela alobuntu azizwayo, njalo silabantu abasemahofisini abalobuntu njalo abayisaba ubugebengu be-corruption nani lani. Lokhu esesikubona kathesi lokho, ngithemba kuzafundisa abantu bakobulawayo ukuthi hhayi akudojwa nje kuphonga ukujikela umuntu phakathi uthi usengukansela. Ngoba uma ungukansela uyabe usuthiwa uyi-city father, ungubaba wedolobho. Thonxa usuphe ngukuphosela ongabantu nje ongakhanyeli ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi. Umuntu ongela ngisho even indlu khonapha kobulawayo uzabe ezamelana ekhanselini. Seqalisa ukudistabilize ikhanseli ingasihambi kuhle. Kanti abona kabezi iloku akugambeni isizibuya lapha kobulawayo. Shuwa sizigcine sesi-appointela ama-commission nani nani. Anti khona kuyinto embili. Kodwa konke lokudala kuyini. Sisiyavota singavoti kuhle siphe ngufaka nje abantu bahlayana.
Singathi wena ubona zani-ke uhlangothi lolu luzaphuma lani khonapho ukuthi bangafaka ama-commissioner yini?
Into esobala lapha ukuthi ama-councillors ethu amanye hayi i-capacity kabandla. Mina bengifisa ukuthi ngabe kuyafika i-point ebayi laba abanye ama-councillors abenza ubudlongodlongo lobo babe bemisha eceleni. Kodwa kuhle kube nokhetho masinyane ukuthi abantu bafake ama-councillors oqodo abazaqhuba i-agenda yakobulawayo, abazaqhuba i-agenda emathebelelweni. Wanot being tribal about it, yiliqinise likhona ukuthi bakithi lithina silapha wena unje emzini wakho kubuyiloja. Nxa sesifike laphana sekuqala ukutshayela imithetho wena selimtsho ukuthi hayi igedi sesikhiya ngo-9 iloku sesizasho njani njani akusoze kwayenza. Nxa bezeliloja lihlale lililoja wena ulandlord ube ngulandlord. That's it. Lapha kobulawayo lapha singapha yekela sike sizivuse lapha sikenze okwethu.